sokuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 25 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
hlosizwe kakhulu into le ibevele kumele ingayenza khale lapha eZimbabwe. Into le iza eZimbabwe and asiyikhangelele ukuthi yenza khale again.
Kunabantu ababili abalimele engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni weZanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo. Abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi ugwalo lwabalelungelo lokuvota elevoters roll laloba lungela mfanekiso yabantu lumqotho njalo luthembekile.
Uqalise umbangazi emncane sibili eneminyaka elithumi lasitshiyangalombili ngo-1962 besevele sephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union, ZANU, August 1963, engomunye wabasunguli baleli bandla.
Lamhlanje sisungula inhlelo zethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka. Sizaqala ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha eStudio 7. Kulabantu ababili abalimele kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni oZanu PF enkundleni eWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile esibhedlela ngenxa yamanxeba abawathole kulesi sehlakalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umphathintambo wesibhedlela sempilo umnumzana Leonard Mabande ugcizelele ukuba ngempela kuliqiniso ukuthi ababili laba babhubhele esibhedlela ngamanxeba okulimalela kusehlakalo sokudubuke embuthanweni lo. Njalo ngabesilisa abangabanye babangamachumi amabili lasitshiyagalolunye ababelalisiwe esibhedlela ngemva kwengozi le. Abanye abalimeleyo basesibhedlela se-UBH kanye leMaterday kobulawayo. Omunye walabo abalimeleyo osesibhedlela se-UBH, unkosikazi Violet Muthi, uthi usebuhlungwini njalo uthola uncedo ebandleni leZanu PF kanye lebandleni lakhe.
Ngiyagula ngalimala eralini, ngi-admitwe e-UBH hospital. Sengithole uncedo oluvela ebantwini abephathini labe-church, lama-nurses, lama-doctors bayancedisa. Lesihlobo labangane bayancedisa. Kade siyiphathi wasebencedisa konke ukungelaphisa. Kukhangelwe yiphathi iZanu PF.
Okhangelele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka emele ibulawayo East ebandleni leZanu PF, umnumzana Ernest Shora, obevakatshele abalimeleyo esibhedlela, uthi ngempela abantu laba abalimeleyo bezwa obuhlungu, kodwa iningi selikhithiwe esibhedlela.
Sikubuhlungu kakhulu sisi wami, abantu laba bazokuhlungu, kodwa okusithabisayo ukuthi we are having abanye abasedischargiwe and sokusela abanye like lapha e-UBH sokusela abangu-2 and they are showing good signs of improvements and ngicabanga ukuthi bazaphuma masinya.
Umnumzana Shora wengeze ethi ukubhubha kwababili laba kulusizi kakhulu njalo yinto obekungamelanga yenzakale.
Hlosizwe kakhulu into le ibevele kumele ingayenza khale lapha eZimbabwe. Into le iza eZimbabwe and asiyikhangelele ukuthi yenza khale again.
Laloba kufe abantu ababili kwalimala abaningi akuzange kufake ilizwe kusimo sokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela lwezombusazwe elizweni lonke njengemvama ngezikhathi zokhetho eZimbabwe. Abanye bayajabula njalo ukuthi isahlakalo lesi kasizange sibangele ukuthi uhulumende ahle athumele amasosha ndawana yonke obekungethusa abantu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Siyabonga bathabile lokho sekudabalunye umfanekiso kamabona kude owathathwa ngesikhathi kudubuka ibhomba enkundleni yeWhite City utshengisa ukuthi ngabe umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga engamanga kancane ebambe isandla somkakhe ngabe bangena engozini ngoba yiso isikhathi kwaqhubuka khona ibhomba leli elikhanya laphoselwa lapho okwakusuka inkokheli yebandla leZANU-PF. Sixoxe lo wayengumphathintambo kahulumende umnumzana Chinga Dube ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Idrakoni akulamanga ukuthi khulume into kabenjani ngoba akulamuntu okade evele ekhumbula ukuthi kwenzakala into. Sokade sesikhumbula ukuthi uziyela ngekhaya nje kuphela kwaba ukuthi sethuka sonke manje-ke thina njengamasosha kahle kakhumbula ukulala phansi ngilale phansi manje unkosikazi wami usehotsha umoya wentole wabenza wafeinta wawela phezu kwami ngaye khonapho ukuthi kwenzeke njani akulalutho siyavuka khonapho sabona sokuthwelwa abantu nje nama-ambulance befoke ezivotkeni sisea kuyakhona yenzeke ngesiphangiphangi ukuthi ungeke ujoka uyakulamanga ukuthi uyile wenza leyo
kuvidiyo khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ubulukhulumisana lo msekeli kamongameli umnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade engena phakathi kwako kwinto kwakhona.
Hayi ngukhosikazi wami kade ekhuluma laye ayisini mina kade ngi-next to him kodwa ibonile lami kuvidiyo ngathi kade ekhuluma lami unkosikazi wami yena owedlule engasithi yaphambili manje wasephenduke esithi ukubingelela inkosikazi wami emqhawula khona phane ngawusuke waya phambili angakube kuphi kolokhu ubuyele emuva ezomqhawula yikho kungathi kumedile.
Wona amapholisa athini like lezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani?
Hayi asikeza sibili kodwa bayaxwayisisa nje mhlawumbe phakathi komsebenzi bayaxwayisisa asikeza ngomoyani ukuthi ngayo into evela ngaphi konke siyabe sikukhuluma nje sabe sisengezibithiyo.
Lo-ke ngumnumzana Chinga Dube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Yebo 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 mtsakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOAWL.
Umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo le voters roll ase ngiyaphinda njalo umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll asebelukhiphile yilo oluza kusetshenziswa loba lungela mifanekiso yabantu ngoba limqotho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwa ngomvulo maziki wonke ngabezekhi labezindaba ukhetho luze luqhutshwe. Unkosikazi Shigumba uthe amalunga ezekhi axwayiswe ukuthi bengakhiphi imfanekiso yamagama aku-voters roll bayabe besephula umthetho namalungelo oluntu.
Voters and or Zimbabwean citizens are entitled to having certain basic information included in the final voters roll.
Asivunyelwa ukukhipha imifanekiso yabantu abalamagama abakugwalwa labazavota kukhetho lwalonyaka. Njengekomishini sike sahlala phansi sahlaziya ngalolu daba sadinga kwamanye amazwe ukuthi angabe akwenza nalokhu kodwa saswela. Yebo, besike sathi sizayikhipha imifanekiso kodwa saziswe ukuthi kungabe yikwephula umthetho ukwenza njalo.
Okhokela ibandla elizimele elibona ngezokhetho ele-Election Resource Center i-RRC umnumzana Dawanda Chimini uthi loba kunjalo i-voters roll yalonyaka kumele ihlolwe ngamalunga awenhlanganiso yamazwe omhlaba kanye labanye abazimeleyo ikakhulu kukhangela impumela nokukhonona okwabakhona kukhetho luka-2013 nolu-2018.
The current voters roll shared by the Election Commission remains under analysis. It needs to be scrutinized.
Ikhasi labazavota lonyaka olukhitshwe yizekhi kufuze lihlolwe. Thina sizakwenza lokhu njalo bembona lokhu bekuyaba ngcono ngabe izekhi isinike ikhasi elingakahlolwa. Sikhangele utshintsho olukhona phakathi kwalolo olungahlolwanga nalolo esizalihlola. Sizahlola sikhangele okufana lokuthi lilotshwe njani njalo kungathatha isikhathi kodwa abantu labo bazabona ekugcineni ukuthi
ingcitshi ecubunuka ngezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthe uChigumba wenze kuhle ngokubeka bhadla udaba lwe-voters roll lolu njalo lokhu kukhonona ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubekela phambili kuhle.
Umbiko wethu lweyizekhi khomba ukuthi ukhetho luzaqhubekela phambili kodwa kuqakathekileyo ukuthi i-voters roll isikhona emphakathini njengokukhalaza okwenziwa ngamabandla aphikisayo. Nxa kulokunye okungabe kudingeka ukuthi kulungisiswe kuyabe kuzalungisiswa kodwa ukhetho kufuze luqhubekele phambili. Yiko ke ngibona engazani leli nyathelo elithathwe ngusibalukhulu wezekhi liqakathekile kuthini. Liyayenza ukuthi isifiso sikaZulu sokukhetha umkhokheli omutsha singabuyiselwa emuva ngabanye abangabe befuna ukuthi nxa kungabe kule ngxaki ku-voters roll ukuthi ukhetho lume.
Isikhulumeli se-Community for Development Initiatives in Zimbabwe umnumzana Leopold Mlende uthe impendulo yezekhi ayiziseki njengoba imfanekiso yabantu ibingafaka engozini ngamanye amabandla ezombusazwe.
I-decision eyenziwe yizekhi ngumimi Chigumba le ukuthi abasoze befake ama-pictures voters roll le e-analyzwayo siyakuthakazelela ngoba lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi kulabanye amalunga ama-political parties angagcina sesitshayela abantu sebadinga ebabuza ukuthi fana bazavotela ngabo kufuze bevotele nga egcine sebatshaya. Yikho amboni ukuthi kule sizathu sokuthi sikhonone ngalokhu abakwenzileyo. Abanye singababona sebephonga ukwenzela i-politics kuphela just so that they get mileage. Otherwise for i-security yabantu le-privacy yabantu lokhu kuyafunakala especially lapha eZimbabwe.
Abezekhi bebekhanya bephathekile ngodaba lwe-voters roll amabandla aphikisayo ekhonona ukuthi ekhona okwamanje ilokuningi okuqakathekileyo okungekhoyo okukhomba ukuthi ikhomishini le ingabe incedisana nebandla le-ZANU-PF emizameni yokuqila ukhetho lwalonyaka. UChigumba ogcibe umhlangano nentatheli zindaba namhlanje ngokuxwayisa amabandla ezombusazwe ukuthi angaphatheki loba ukuthothozela udlakela kwezombusazwe ngemva kokudubuka okwenzakale emhlanganweni wokukhankasela owe-ZANU-PF enkundleni e-Whitefield Stadium kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
A Alinga kutla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama lapho esikhangela okwenzakala emhlanganweni yamabandla ezombusazwe lapho edinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwenyanga ezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ozamela ibandla lezanu PF kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa yindoda echazwa ngabaningi ukuthi ngumuntu wamazwi yamalutshwane lokukhohlisa izitha, kodwa uyacabangisisa lapho isenza umsebenzi wakhe okwenza amathuba akhe okunqoba kukhetho laloba kungasoze kube lula ngoba kulabancintisana laye labo abalosekelo olukhulu elizweni. UGibson Pepe usipha imbali kaMnangagwa.
UMnangagwa yena owazakala ngesitemo sakhe sokuthi Ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe wazalwa ngoMpandula 15 ngomnyaka ka-1946 eShabane, idelobho elisesabelweni senkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe encane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikisana lombuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU-PF njalo enginobhala jikelele webandla leli kobulawayo uMunzana Munashe Mdutsa uchaza uMnangagwa njengomuntu ozithobileyo kusukela kudala.
Uqalezo mbangazwe emncane sibili eleminyaka elithumi lasitshiyangalombili ngo-1962 besevele esephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union, ZANU, August 1963, engomunye wabasunguli baleli bandla. Ekhangelela ukuthi abantu bebandla behambe ngayo kusukusela ibandla liqalisa lize lifike lapho likhona.
UMnangagwa wahlangana lo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yako-1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngocuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le-Egypt, wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagutshelwa ugodo. Kwalamula inhlanganiso ezizela ilungelo loluntu ezingabo Amnesty International lesonto yeRoma ekhokhelwa ngufather Ribeiro ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. UMdutsa uchasisa ngalokhu.
Kuthe sokungenela ababebona ngezelo bangenela abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe, abantu abamnyama abansundu, basebesithi hayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba usesengumntwana omncane, wasenikwa ukuthi ehambe eyohlala ejele okweminyaka. Waseva those ever under intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela i-Kami Prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe, eqedisisa efunda ngencwadi. Wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba abayephakathi abebefunda ecine eseqeqesha nemfundo langama-programs ayenikwa khonaphana entolongweni. UMnangagwa ubengumuntu abantu wathotshwa kakhulu bebahlukumeza lapha besentolongweni. Ukuhlukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokhu besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngeyinye indlebe yakhe.
Ingcwethi ecubile ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthe uMnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMgabe aba lamaphutha khona.
Ngundoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli olesifutha lokwakha isizwe ngoba ungomunye wabantu ababa lengxenye ekuletheni ukazibuse kuleli elaseZimbabwe.
ngokugujwa kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980 umnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathintambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazo owegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane zabantu wasemhlubulini wamandebeleni nenkabazwe, abanye bamethela icala lokuba ngomunye wabancanda iqinga leli lokushabalisa isizwe samandebele lapho atho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandela lokho esithi yena wayengasimkhulu webutho lo umongameli welizwe ngaleso sikhathi, esithi abantu kababuze owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kweZANU-PF leZaphu isiba iZANU-PF ngomnyaka ka-1987 uMnangagwa waba ngumphathintambo wendaba zephalamende lezemithetho. Ngomnyaka ka-2004 uMnangagwa wethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi yi-Cholosho Declaration. Wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kaMnumzana Mugabe ngo-2006 emhlanganweni weZANU-PF eGoromonzi lapho okwafakwa khona unkosikazi Joyce Mujuru. Wasuka waya kwele-South Africa esifakela impilo yakhe ngemva kokuxoshwa kuZANU-PF eseke wafakelwa neshefu ku-ice cream, kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazwe waphenduka esekhokhelela iZANU-PF. Wagcotshwa mhlaka-24 Lwezi uba ngumongameli. UMnangagwa usezame ukwenza okuningi selogwaba kuleso sikhundla okubalisela ukukhuga abamhlophe osomabhizimusi lamazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Ngimele Studio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Lamhlanje abenkampani yesiphala sokwenzakala ebulenjini abeGoogle South Africa bemanyene labenhlanganiso yeCITES babe lohlelo lokufundisa intatheli izindaba zakobulawayo ngokuzivikela emsebenzini ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukusebenza kwentatheli izindaba zivikelekile kuqakathekile ikakhulu ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho kanje. Isiga sokudubuka kwangempelansonto eWhite City Stadium kobulawayo senze limfundiso iqakatheke kulandela ukuthathelwa imitshina kwenye intatheli izindaba yaphendukiswa sekucishwe izithombe lamavidiyo. Esinye seziphathamandla seGoogle South Africa, uMnumzana Fortune Mgwili Sivanda, uchasisa ngesizathu sokuqhuba lolu hlelo.
Sibuye lapha lamanye ama-organizations, sizotraina ama-journalists, sibatshengisa ama-tools abangawasebenzisa nxa bekhava izindaba ngesikhathi sokhetho. Ukuthi sifuna ukuthi bebekwazi ukuthi i-internet bengayisebenzisa kakuhle njani, ukuthi benike izakhamizi ngathi indaba eziyizo ngesikhathi lesi esiqakathekileyo esokhetho. Ngoba into esesiyinanzelela ukuthi sokukuningi okuphumayo lapha kwi-internet, okunye kungabe kungamanga, okunye kungasoqiniso abakuthi i-fake news. So sizama lapho ukuthi sibatshengise ukuthi bengasebenzisa njani i-internet bengagcini labo sebe ngingathi sebevala nge-fake news.
U-Innovation Research Officer we-site kobulawayo uMnumzana Sean Dlovu uthi kunandela isehlakalo sangempelansonto lapho intatheli izindaba ezithathelwe imitshina yabo ezinye zalimala, bakubone kuqakathekile ukuba bazihlomise ngokuzivikela emsebenzini.
Kade singazani leGoogle sixwayisa sifundisa ama-journalists lapha kobulawayo ukuthi bengazivikela njani nge-digital security nxa impahla zabo zingathathwa kumbe zingalahleka, information ephakathi ingakwenza kube lula ukuthi ibonakale lokuthi bezi protect.
Intatheli izindaba yephepha le-The Chronicle engenela imfundiso yabe-Google, unkosazana Andile Chuma uchasisa ngabakufundileyo.
Sifunde iGoogle South Africa usifundisile ukuthi sibe lokunanzelela kakhulu nxa sisabelana labantu ebulenjini information mayelana ngathi lezimuli zethu lokuthi sinanzelele kakhulu njengabezindaba njengabonozindaba ukuthi sitshelane abantu lokuthi sinanzelele imibiko efakwa ngabantu ku-social media kakhulu ukuthi iba lento ezingayisilo qiniso elipheleleyo sibe lokukhalipha nxa sesibhala izindaba zethu singathembi khonokho kodwa sithembe ama-official sources ababazasitshela okulungileyo esingakusakazela abantu.
Enye njalo intatheli izindaba ye-Newsday uMthandazo Nyoni obekulolu hlelo uthi ufunde okunenyi.
Mina njenge-journalist intatheli izindaba lazeli ukuthi kulezi nsuku esiphila kizo isikhathi sokuthi kugcwele kakhulu ngasingathi esingathi ama-fake news. So nxa ngingathola information ethile eyifekumete ngiyiverifaya. So sengikwazi ukuthi information enjalo ngiyiverifaya njani ukuze ngithole information e-right ukuthi nikeze abantu information ezahambe ibasikizekakhulu njenge-trusted sources.
Isikhathi esinenyi kungaba lezehlakalo ezimbi intatheli izindaba ziyathathelwa imitshina uhulumende acishe umsebenzi wazo emitshineni kumbe ukuyibhidliza bangaphikisa kulokhu kulakho ukufaka impilo yazo engozini kumbe ukulimalela engozini enjengaleyo eyenzakale ekudubukeni okube khona enkundleni eye-White City Stadium ngomgcibelo. Ngenyanga ezayo mhlaka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni ngakho-ke inhlanganiso lamankampani afana labo-Google South Africa azama ngazo zonke indlela ukuhlomisa intatheli izindaba ukuba zizivikele emsebenzini ngalesi sikhathi esivame ukuba lenkinga ezinengi ezinjengodlakela lwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ehlandla elokugcina esigabeni sesibaya somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup iqale namhlanje lapho iqembu elimela ilizwe eliqoqa imidlalo eleRussia ebelincintisana le-Uruguay lanqotshwa. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanje.
Iqembu le-Uruguay yilo eliphutshe eliphezu kwesibaya sikagroup A ngemva kokunqoba eleRussia nge-3 kanya. Limpumela itshe iqembu le-Uruguay lile miklomelo yi-9-1 njengoba linqobe kuyo yonke imidlalo yezibaya eliyidlale kusibaya sikagroup A. Iqembu le-Russia lona liphutshe lisendaweni yesibili lile miklomelo yi-6 njalo zombili i-Uruguay le-Russia zizadlilela kusigaba esilandelayo somncintiswano lapho ezizadibana khona lamaqembu azaphumelela esuka kusibaya sikagroup B wona azadlala namhla ebusuku. Endaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikagroup A kule qembu le-Saudi Arabia lona elitshayele i-Egypt nge-2-1 okutsho ukuba liqede lile miklomelo emithathu ukuthi ele-Egypt lizaphindela ekhaya lingazange lithwele ngisho lowodwa umklomelo. Izwekazi lase-Afrika selikhangelele kumaqembu abalisa ele-Nigeria kanye lele-Senegal ukuba mhlawumbe yiwo angadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo ele-Nigeria lizadibana lele-Argentina kusasa emidlalweni yokugcina yesibaya sikagroup D. Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogoyarira uthi abafana beNigeria babhekane lomthwalo onzima kakhulu.
Ngokubona kwami kuzaba nzima kuqembu eleNigeria ukuthi liqhubekele phambili. Sikhangele iqembu abadlala layo iqembu eleArgentina abangazake bona belinqobe. Yebo kungenzakala kodwa amathuba abo hayi kukhanya azaba nzima. Ngikhangele iqembu leArgentina badlala abalabo. Angibona zani eleArgentina lingacina liyile liqhubekela phambili.
Iqembu leNigeria lile miklomelo emithathu ukuthi eleArgentina lilo mklomelo owodwa. Komunye umdlalo wesibaya sikagroup D iqembu leCroatia okuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha lizadibana neleiceland lilo mklomelo owodwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Kulabantu ababili abalimala kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni weZanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile. Abe commission ebona ngezokhetho abeZEC bathi ugwalo lwe voters roll lubalelekile siludiba ke uhlelo lwethulo lamhlanje asidibane njalo kusasa igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.